VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngolwesihlanu ebuseni mhlaka 13 kuMbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqola elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela.
Amakuponi kaso zancede lapho kunika mkhona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makuponi. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo.
Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuzaba licala ukwenza lokho.
Nxa kuthiwa iBiopsy kutsho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana ipiece yekidney bahambelayo bayekhangela ukuthi libe mkhuhlane enjani.
Idolobho leNew York ngolwesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo indawo eziningi eMelika sezivaliwe okwesikhatshana. Zonke lezi ndawo lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Ukusilela kwempopho kuyaqhubeka elizweni lanxa uhulumende ebumbe iqula elikhangelane lokuqeda lolu dubo ngozibandlela. Abagaya impopho bathi uhulumende uyehluleka ukugcwalisa isithembiso sakhe sokubadingela umumbo phandle kwelizwe. Phezu kokubumba iqula elibona ngalolu daba, uhulumende uphinde wasungula uhlelo lokunikeza uZulu amakhuphoni okuthenga impuphu ngemali ephansi. Kodwa udubo ikuthi lokhu ingatholakali leyo mpuphu ezitolo. Emkambo wensitha lapho itholakala khona ibiza imali ephezulu, kutsho isikhulumeli senhlanganiso emela abathengi, iNational Consumer Council Rights Association, umnumzana Efidlela Ncube.
Ayitholakala impuphu, lokho kuhlupha njengalokho kwakuhlupha endaweni eziningi, sekuhlupha kakhulu okwedlula ngozibandlela. Ngokuba ukuze uthole impuphu udinga ukuba kube lo hulumende. Into engekhoyo okwedlula impuphu eZimbabwe nguhulumende okwazi ukunakekela abantu, okwenza ukuphuma lamacebo angenza ukuthi ilizwe livuke ngendlela efaneleyo.
Amakuponi ake akhulunywa nguhulumende ukuthi abantu bazawaphiwa benelise ukuthenga impuphu, ona ayatholakala yini, luyasebenza yini lolo hlelo?
Lubonakala kwezinye indawo kuthiwa bekuthengwa amakuponi lapha lalaphana, kodwa asonto encedayo. Amakuponi akhona athenga impuphu evela ngaphi? Into engekhoyo yimpuphu. Amakuponi bangaze babe nangobhiliyoni kumbe 10 billion kumbe 100 billion, into engekhoyo yimpuphu. Amakuponi kaso zancede lapho kungela mpuphu khona. Uhulumende kumele abone ukuthi impuphu iyatholakala inganda igcwale yonke indawo kokusoze kudingeke wona lawo makuponi. Into edingakalayo ukuthi bayethenga amabele esiphandle abuya azongena ngendlela efaneleyo. Kodwa okwenzakalayo futhi abuya bona laba bantu amabele abethengwe ngaphandle afikele ezandleni zamasela wonala alezandle ezinamathelayo, bagayise impuphu bazibele, abanye okunye bayokupha inkomo, abanye bayothinithini ngamanyana nje amanye ayesabekayo phakathi kwesizwe, into okufanele ukuthi ngabe siyalungiswa kudala.
Lungalungisiswa njani lolu daba pho Ncube, ngoba abantu bathwele nzima bayalamba ezindlini lasemakhaya lapha?
Okokuqala, nginethemba abantu ukuswelakala kwempuphu khona lokhu kulokhu abakubonayo, kumele bafunde isifundo esikhulu ukuthi ukhetho luqakathekile. Ungaphiwa ithuba lokuvota, uvota ngendlela ukhangele izinto ozifunayo, ukhangele abantu abangakupha lezo zinto. Ungavoti nje ukhangele inhlanyelo yanamhlanje, ifertilizer yanamhlanje, irayisi yanamhlanje, ngokuba ngemva kwefertilizer, ngemva kwerayisi uzathwala nzima okunye okumangalisayo. Into edingakalayo nguhulumende ohlonipha abantu, abantu olethebo elihlonipha abantu okwaziyo ukuthi asuse i-corruption lesi yahlala phakathi kwelizwe okwazi ukuyathenga amabele okwakhathesa akula mali yokuthi kuthengwe umumbu ngokuba umbuso ungamanga kahle akula muntu oletha izimali akula muntu ozohlanyela imali ovela ngaphandle ngendlela yokuthi ipolitiki yethu lamacebo kahulumende lezinqumo zikahulumende kazimanga ngendlela eyamukela osomabhizinisi abangalethi imali phakathi kwelizwe xa imali ingekho impupha zisozibe khona usizi luzaqhubeka lukhona phakathi kwelizwe
ku-black market lapho etholakala khona impupho ithengiswa malini
impupho etholakala kakhulu ile vela ngaphandle iye yandile vele South Africa vele eBotswana iyo ngayithola ngabo 120 bondi kusiya phezulu nxa ube lenhlanhla usungachayisana le 100 kodwa kulapha ethengiswa ikhona le vela ngaphandle le yangakithi inxa ikhona uzayithola khona lapho ngabo 90-100 la kusiya phezulu kodwa kayikho vele njengoba ngisho impupho yangkhona ungayithola lapha lalaphana ego kodwa iyabe ibiza imali ephezu kwale uhulumende ayibekayo angithi uhulumende wathi $70
umnumzana efidlela ncube isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubekhuluma ecingweni lo ntungamili inkomo westudio 7 sehlulekile ukukhuluma lesiphathamandla sikahulumende ngalolu daba Uhulumende usevumela ukubhadala ezinye indleko ngedola leMelika ngemva kokufaka umthetho wokuthi kuza kuba licala ukubhadala kumbe ukuthenga ngemali yaphandle kwelizwe. Kodwa imithelo yemisakazo amalayisensi intengo yamafutha ezimoto lokunye okuningi sokubhadalwa ngedola leMelika. Ingcwethi kwezomnotho zithi lokho kutshengisa ukwehluleka kokuvuselela umnotho kukahulumende lomphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube. Umnumzana Ncube uthe uthatha intambo abanye bamncoma besithi ukhaliphile njalo uzavuselela umnotho welizwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kucheva.
Angiboni ukuthi ebenza ngoba uduko esinalo is not uduko olokuthi abantu akula mali lapha ezimbabweni uduko olukhona yukuthi abantu abala-confidence ku-system ekhona khathesi kuhulumende ukhona khathesi yilo uduko esinalo so ama-policies even engabuya abantu abasathembi ukuthi uhulumende uyaba ebathela iqiniso ngoba sebekubonile ukuthi uhulumende lo uyaqamba amanga from time to time uzakhumbula indaba yezimbola ngo-2008 uzakhumbula njalo indaba yamabhoni ukuthi uhulumende uyaqamba amanga so for that reason angibona ukuthi imizamo le izanceda kakhulu
kodwa yena umnumzana Mthuli Ncube siyakhumbula ukubana engakangeni la kuhulumende ngumuntu wayesithi ibond not lihambe kodwa sengenile kasakhulumela ngakho ubona njani
yilo uduko alalo elokuthi nxa esebenzele i-ZANU-PF ivame uba nama-populist policy okuthi abantu babenze ngani bayathaba for a few minutes kodwa kungasebenzi lutho so ubona njengani yilo uduko aselalo khathesi elokuthi ama-policies asinika wona ngokuthi abantu bake bazuza i-relief okwesikhathana nje kodwa uduko lungapheli izakhumbula ukuthi ubaba umnankakho uthi ekirande qala ukukhuluma ngama-subsidy ukuthi kuzaba ne-subsidy empupu and so on so into ezinje ngalezo ezokuthi i-policy person ye-ZANU-PF ayiqaqi ukuthi ihamba kanjani yikho osokumhlupho ubaba uMthuli ngoba imizamo yakhe yonke kumele njalo ivunywe i-police bureau labanye ama-organs awe-political party kodwa kuyabe kungasebenzeli bantu kuyawusebenzeli i-ZANU-PF
kodwa yona imizamo yakhe singathi uyayenza kungangeneli uhulumende yini kakhulu ezinye iziphathamandla
ungakhangela uzobona ukuthi isandla sikahulumende sikhona ngoba ungakhangela even i-statement sakhe esayizono ukuyefuthi yena i-reserve bank ingangenela ku-currency stabilization le nxa when necessary so nxa i-reserve bank abantu bengenathemba layo then uyatshela ukuthi ingangenela ku-destabilize i-currency ye-necessary. So asabona ukuthi i-independence yangikhona e-system abayibuzisa siyabe ingaphi ngoba abantu abasebekhangelela ukuthi kuzaba ne-system entsha kodwa ngokubona kwami i-system leyo iyabe ingekho ngoba i-reserve bank isani lase-reserve bank siyasikhona sibili and i-reserve bank bayabengabona ukuthi khona labo leli eleZimbabwe seligukudeka ngendlela abangayifuniyo bengangenela or something like that. So into ezinjengalezo ezokuthi uhulumende wethuthi li-independent kodwa i-independence yangikhona singayiboni yikho okusenze abantu belahle iphepha.
Lo ngumnumzana Masimba Kucheba, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, wekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseNairobi kwele Kenya. Isibhedlela sempilo kobulawayo besifakatshelwe liqula lengcwethi kwezempilakahle ebezivela kwele Bilitane zizofundisa odokotela labongi ngokwelatshwa komkhuhlane wezinso kusetshenziswa ubuciko bakulezi nsuku i-biopsy le-peritoneal treatment. U-Ezra Chisa Spanda weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqula lengcwethi ezisebenzela esibhedlela se-Durban Veteran England belikhokelwa ngodokotela Nathan Cole emveni kokunxusa izizalwane seZimbabwe ehlala lokusebenzela eBilitane. Unkosazana Toska Fairchild yena-ke ngumsekeli kandunankulu wesibhedlela se-North Staffordshire Combined Healthcare Trust. Unkosazana Fairchild uchasisa uhombo labo lweZimbabwe sokulezinye indlela zakulezi nsuku zokuhlula umkhuhlane wezinso kusetshenziswa i-biopsy ukuze kubonakale ukuthi kuyini kahle kahle okuhluphayo njalo isigulane singelatshwa njani okungenziwayo ezibhedlela zeZimbabwe.
Nxa kuthiwa i-biopsy kutho ukuthi bafaka inarithi encane phakathi kwesigulane bathathe mbijana i-piece ye-kidney bahambelayo bayekhangela ukuthi lile mkhuhlane enjani. Leyo nto abayenzileyo isile minyaka engafika 20 years ingakaze iyenzakale empilo, yikho bahambe bejabulile sibili ukuthi bakwanisile ukwenza lokho.
Umkhuzana Fairchild uthi isibhedlela sempilo sidinga usekelo olukhulu njalo zulu wonke kumele aphatheke ekuncediseni lesi sibhedlela umomo ongakafiki esibangeni sokuthi awusalungiseki.
Sinesifiso sokuthi umsebenzi lo sibenze empilo siwenze okwesikhathi okungadlula iminyaka engu-5 sibuyele siyobona ukuthi kufundiswa lokho abakwenzileyo balokho bekwazi yini abakufundiswayo. Njalo banesifiso sokuthi bathathe uDr. Khajawo maybe lo sister Nkomo la kulo sister omunye osebenza kakhulu sibili khona phana esibhedlela usister Nkomo ku-renal unit ukuthi bababise ngapha e-UK esibhedlela seDurban bazobafundisa bebone ukuthi bengayenza kanjani.
Isibhedlela sempilo silo dokotela oyedwa owelapha umkhuhlane wezinso oyinto emangalise iqula leNgilandi ebelethelekele lesi sibhedlela. UDokotela Shepherd Kajao nguye yedwa okhangele zonke izigulane zomkhuhlane lo empilo. Yena-ke ubonga iyincwethu zeNgilandi ngomsebenzi wazo wokuzofundisa abanye bakhe kweleZimbabwe.
We are grateful with the visit that we had from International Society of Nephrology.
Siyajabula kakhulu ngokuvakatshelwa zingcwethu lezi. Kusebenzekile kakhulu, bafundisile amadokotela ayizikhombisa lomongikazi abalitshumi lanhlanu. Kuqakathekile ukusebenzelana ndawo ni labantu abalolwazi njengengcwethu lezi.
Unkosazana Toska Fairchild uthi ingcwethu lezi zithinteke kakhulu nezikubona esibhedlela sempilo lenswelo ezikhona njalo bakhangelele ukuqhubela phambili besebenzelana labanye babo besibhedlela sempilo.
Kuningi kakhulu abakushotayo esingancedisa khona. Amadokotela lamanesi basebenza nzima, abanye bangikhona basebenza bengagqokanga ama-uniform. Maybe singakhangela ukuthi singabanceda kanjani. Ikakhulu engikubone kushoda i-equipment lemithi. Ngisicela kakhulu ukuthi sibambane ukuthi into yokuqala sisebenze lo Dr. Coney lo Dr. Kajao ukuthi yini abakufisayo ukuthi sibancedise ukwenzela ukuthi i-renal unit yakubulawayo ingavalwa.
Ingcwethu ze-Britain lezi zikhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi athenge imitshina emitsha yakulezi nsuku njalo afundise odokotela indlela ezintsha ezingaduliyo zokwelapha umkhuhlane wezinso. zithi njalo uqathekile ukusebenzisa indlela ezintsha ezalapha masinya umkhuhlane wezinso ukuze izigulane eziningi ziphephe hathi ukuthembela kwelapheni ngomtshina we-dialysis. Kuphela yona ithatha isikhathi eside njalo imbadala yayo ingafinyelelwa ngabaningi. Ngimele isito 7 igama lami ngu-Ezra Chisas Banda.
Siyabonga ke Ezra Chisa Sibanda. Ngisikhangele indaba eziqhamukayo ezikumaphephandaba lemsakazo etshiyeneyo. Umnumzana Christopher Kotore owavuka uBova wabulala abantu abagoxela isihlobo sakhe omakhelwane lomntwana owayeleminyaka eyisikhombisa lomunye owayelomnyaka owodwa owayebelethwe kanye lonina elusulu eBhinga umiswe phambi komthethwandaba kamantshi esetheswa icala lokubulala. Iphephandaba leThe Chronicle lithi umnumzana Kotore oleminyaka engamachumi amathathu owayefike kulindawo evela eGokwe utshele umantshi ukuthi wabulala laba abantu abahlanu ngoba wayetshona elephupho lapho ayebabona bemvakatshela belengulube besethusela ukuthi bazambulala lapho elele. Umantshi uthe umnumzana Kotore kufanele ahlolwe ingqondo ngodokotela ababili abazingcwethi kulokho njalo aphindele emthethwandaba mhla ka-24 kuyona le inyanga. Waxotshanisana lowesifazana wayebelethe umntwana emhlane wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo. Ubiko wabo phela inkomo esihlahleni layo wayigamula yafa waphinda wagamula lenkonyane yayo. Wabotshwa esebuyele kulumuzi lapho athi ufuna umlilo wokosa umumbu wethusela amapholisa ayesesililweni amdubula enyaweni andubana ambopha. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Salbonani basakazi beStudio 7 lani balaleli. Mina igama lami ngomama uNgangizwe. Ngikhathazeke ngomumo weZimbabwe ukuthi shwa ababusi bazadlala ngathi kuze kube nini. Abakhathali ngathi ngitshola kancane abalandaba lathi ukuthi yini engaka ebenza bebelenhliziyo ezilukhulu kangaka. Abantu bafa everyday, abantu bayagula, akulamuthi, akulamaphilisi, akulani. Kanti ngabantu abanjani abantu abakhokhela iZimbabwe? iZimbabwe kulilizwe elinothe kangaka kodwa siye bengabayanga sihlekwe umhlaba jikelele ngenxa yabantu abalutshwana abaselfish. Hayi cha, ngiyabonga abalaleli lakini basakaza.
Unyoni, mina yabona into eyenzisa ubuhlungu ngendaba yokuba belokhu beusiza emsakazweni lapho lawa bezani bekhalakhala besithi amasimu ukulima yokwenza ukuthi i-America ithathele ukuze khula amazwe alinywayo ukuthi i-America ngayo bathathelile ukuze iyabazonda. I-South Africa kuyalinywa umumbu ukhona esikudla manje i-South Africa wayengafakwa ama-sanction ngenxa yamasimu yabo. Bayenze i-land reform organized la bayephalamende kuyakhulunyelanwa eyabo yayibulala belungu isenzani kurethwa abantu kusenziwani ukuthi beyali besembusweni abazama ukuthi bebefake ukuthi yenze ukuthi bebenama-sanction. Ama-sanction ayaziwa ukuthi kathi uzamara abekho wathathwa ngumuntu egelwa ebhabhashophu elizweni elikhululekileyo wanyamalala umuntu for good ondabanyane owafaka iblawayo lwa baningi mangaka amabhesi ayehluphuhlukuluza abantu ngo-2000 la komo uchuma unalo ugawule kathi unomgwadi beza besitshela istori asifunda kulalela istori zabo lezi ziyasenza uzikhuluma amagama amabi engakhulunywa emoyeni. Kodwa into engicela nje ukuthi abantu abanjengangakuthiwa mina nginechance yokukhuluma nabo labo u-America bengiyatshela ukuthi bethi izanu beyishaye nge-sanction izanu yonke beshaye i-membership esemakhaya beze beshaye nohulumeni wakhona maybe ungalunga ekhaya ngoba mabelu ukuthi bayancengwa belokhu besenzelwa angathi babakufakwa amagama abantu abayi-3 nje babelokhu besibangela umsindo emsakazweni. Sifuna ukuza indaba zabo zemkhuhlane wecorona la silethelwa onto ozanu la besifakele into yabo. Amen.
Mina udaba lami engangena ngalo lapha ngidaba lomkhuhlane lokhona bese ngikhalela ilizwe lakithi laseZimbabwe kwelo sisi ngakhulu ngalo ngenxa yokuthi izwe lisemqokeni ngindaba yenhlupheko kwabantu bathule nzima. Uma umkhuhlane lo ungangena elizweni laseZimbabwe, kungalamithi lokuthi abantu basizwe, abantu abalezimali zabaphuma besiyasizwa emazweni angaphesheya. So thina esingela mali nje uNkulunkulu ngaye engafaka isandla somusa bese kuthi siyevikeleke kulowo mkhuhlane, alubuyele emuva luyamemetheka luyaphambili lolo hlupho olukhona leZimbabwe. Losizi kakhulu.
Salone Masakazi bangazipha iHabroni, abantu besiNdebele bakamthwakazi, ngicela bangizwe. Ngifisa ukubane abaphume entweni yokuncedisana lesitha ukuthi kungcwatshwa, kugejwa amathambo abantu beGugurawundi bangcwatshwe, baphume kukho bengasetshenziswa isitha onguyimabulala. Into le ifuze ibe nendlela yokuthi nxa kuqalisa ukugejwa, kugejwa sokuthweni, sokuvunyelwaneni. Xa usungugebha ugqibela, ugebha besiyangcwatshwa, yikuvala ukuthi inani leliyana alibulalayo ligcine lingawelanga, kugcine sokuphuma inani elincane. Nga ikhomishina leyi kayisiyo yesikhothamathe. Okokuqala kufuze umuntu lo akhulume ukuthi ngoba nguye wayekhokhela, atsho ukuthi wathi abantu labana kabangu-20,000 bangaki sazi inani labo abalibhala kuhulumende bengakagejwa, babekwa endaweni ezingaki, bale mephu yokuthi babangcwaba ngaphi na? Ngoba silabanye abadliwa izingwenya, silabanye bachiselwe ezindlini baba ngumlotha, kutsho ukuthi labo bazasala phandle bangasabalwanga. Ngizakhethwa sibe babili, sibe bathathu isiqambo ukuthi ubaba nangwana lo mali umami nangwana, sibe sibabani, sibe siba bathathu esigabeni sokuphelile. Kanti kulaba abachiselwe ezindlini batsha baba yimlotha, kulabathathwa bangcwatshwa emigodini ekhatshana angxenye phandle kwakamthakazi aseziyazina leyo. Because funa ukuthi uhulumende aqala avume ukuthi bangaki, lanxa inamba yakhe ingafanani yekhomishini eyakhipha ukuthi 20,000 ababo bangaki ababulalayo. Okokugcina ikugrawundi eyiye ayisebenzisayo ukuquma abantu, ukubulala abantu ingaphi, ngoba akusela fire brigade lapha lelizweni, iphila ingaphi ngalesi sikhathi, labakhokheli bayo o-company commander bobani bani, sibazi abantu labo. Uhulumende ngakuvuma lokho kuyabe khanya ukuthi uzimisele sokungakuhanjwa kuyegejwa-ke kungcwatshwa abantu ngokutsha. Ufuna ukusisebenzisa abantu besiNdebeleni basivukeneni njengobe sisebenzisile wathatha umhlaba, wathatha into yonke, yonke into namhlibiza umuntu wesishonini. Abantu besiNdebeleni esentuthwini nje ahla lutho, siphephele emazweni, siyahlupheka, imisebenzi bayithethe, yonke into bayithethe, ibiza bona. Ngoba babevele bebulala abantu yokukurawundi befuna umhlaba wakamthwakazi. Yikho sifuna ukuthi uhulumende le kavezi into lezoqala ukuze simncediseni ukugebha, engasithumi ukuthi sigebhe nini, kusasemasinyani kakhulu. Ngiyabonga.
Nawo-ke ngamazwi abalaleli bethu, lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukubonga labo abasilandelayo kukhasi lethu leFacebook lapho esi-live streama khona, kanye lalabo abasilandelayo kemsakazweni ereduyeni. Silothabisane Ncube, silokhethiwe Ncube, Vasivukisa, silovodloza Ishweti, silo Ashton Svanda, silo Musa Mazibuko. Othi livuka njani mamhlanga mtakagogo? Ngivukisele abakwamathema enkayi. Ye, siyalivukisa ke womathema enkayi. Uthi ngibukele ngise Randburg, lezulu liyana khona ngale. U-analyze Indlovu la uthi livuke njani msakazi. Lo Joseph Nyathi uthi livuka njani msakazi, labalaleli be-Studio 7. Hayi ke liqhubeke lithumela imbiko yenu balaleli, sizayitshaya lapha ecingweni. Leyo engaphumanga libekezele, iyeza kumalanga alandelayo. Okwamanje ke sikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amabandla amakhulu aphikisayo kwele Malawi, ele Malawi Congress Party lele United Transformation Movement asebombe umanyano phambilini kokhetho lwenyanga ezayo. Amabandla la yiwo awaphikisa umthethwandaba impumela yokhetho lomnyaka odluleyo eyalahlelwa khatshana ngumthethwandaba kwathiwa kufanele kube lokhetho olutsha, i-rerun. ibandla eliphikisayo lalo selibumbe umanyano okusobala ukuthi ziyabe izindala zombili. Abantu ababili babulewe ngolwesithathu ntambama eKenya esigabeni seMandera esiduzane leSomali, njalo omunye ulokho engakabonakali kulandela ukuhlaselwa ngabantu abakade behlome ngemibhobho abacatshangelwa ukuthi ngamalwecatha awe-Al-Shabaab abokholo lwesimuslim olwedlulisa amalawulo. Umchayeli webhasi utshele iVoice of America ukuthi ibhasi yakhe ivinjwe ngeyinye imota, njalo wezwa umbhobho ukhala emaceleni womabili. Wabona abantu abangafika amathumi amathathu begqoke amayunifomu amasocha, bathi wonke umuntu aphume ebhasini ngoba badinga abantu abangasibo bokholo lwesimuslim labangahlali kuleyo ndawo. Abatshonileyo bacatshangelwa ukuthi bebesemoteni okuyiyo esetshenzisiwe ngamalwecatsha ukuvimba umgwaqo besebenzise umaqhuphula ukuyimisa. Ngakho obuleweyo obesebhasini. Amalwecatsha e-Al-Shabaab abelokhu elisana lohulumende weKenya kusukela ngomnyaka ka-2011 lapho eleKenya elathumela amabutho eSomali ukuthi ancedise umanyano we-African Union ukulwisana lawo. Okwamanje ke yebo ke okwenzakala eMelika namhlanje, idolobha leNew York ngolesine lithethe isinqumo sokuthi igcikwane le-coronavirus selizaphathwa njenge-state of emergency, njalo sokulamachumi ayisithiyagalolunye lanhlanu abantu asebehlaselwe yilo, lanxa kucatshangelwa ukuthi inani leli lingafika kunkulungwane eyodwa. Ngalokho sokungamiswa ukusebenza kwamabhasi, izitimela, njalo kube lama-curfew. Abantu sebexwayiswe ukuthi bengalahlekelwa imisebenzi, bexotshwe ezindlini, amabhizimusi avalwe, njalo lokudla kusilele. Emadolobheni eMaryland le-Ohio, izikolo zonke zizavalwa okwesikhatshana. Indawo yokuzithokozisa iDisneyland layo isivalwa. Abantu abasavunyelwa kuya edale leCongress leSenate, njalo imidlalo yebasketball layo isimisiwe. yabona lo ke ngu Cooksman ehamba lo Madlela Sikhobokhobo lo SF James wazwa besithi uzangikhomba silugqibake lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.